abantu abahambe bayire cha ukhoda lobaso isikhathi sisele sisincane ophathekile ukuthi nawumuntu wesilizo samile abahambi bayefika emaofisini ayoveki azameke reshesa ukufoda kwenzela ukuthi wabe lifei ephekelezayo mhlaka 23 Agasti.
Bakhona abanye abathika bakubone ukuqakatheka kokuvota, ungathini kubo? Kuqakatheke ngani ukuthi bayebhalise lokuthi bavote?
Kuqakathekile ukuthi bayebhalisa ngenxa yokuthi bazaphuba ngabanye abazaba lomutho ekukhetheni inkokheli ezabakhokhela for the next 5 years. Into okuqakathekileyo ukuthi nxa ungakhetha umuntu ozakukhokhela ma esephambanisa kumbe ma esehamba ngonyawo olubi, uzaba nawo amandla okuthi umtshele ukuthi hhayi lapho sihamba khona kuroma. Nxa ungazange uvote amandla yabo ngelawo, ngoba yabo ungazange ufake input yakho phakathi kwabantu abazozikhokhela abantu. So ngibona ngathi kuqakathekile ukuthi abantu bayirejista ukuvota njalo bavoti elanga lama-elections, ikakhulu ontanga yibo abangavotiyo. Sesokubakhuthaza ukuthi bayirejista ukuvota.
Uhlelo lokuhlola amabizo ku-voters roll solugqitshiwe, kodwa sibone abaningi abamabandla wonke nje ezombusazwe bekhala ngokuthi amabizo abo ebengatholakali. Ngokuzwa kumalunga ebandla lenu leZANU-PF ekugqitshweni kwalolu hlelo, besokulobubelo yini ebesetholakala amabizo?
Hhayi, amabizo ebengatholakali, kodwa okuqakathekileyo ukuthi abezeki bathembisile ukuthi nxa umuntu eke wavota phambilini laphana bayeswele ibizo lakhe azakulungisisa bathole amabizo abo ku-voters roll. So okuqakathekileyo ukuthi nxa uhambile wafika waliswela ibizo lakho walotshwa phansi, abezeki bathembisile sibili sibili ukuthi azakulungisisa lolu daba. So ngibona ngathi even abantu bewaswele amabizo, okuqakathekileyo ukuthi izeki ipromisile sibili ngamandla yonke ukuthi izakulungisisa lokhu wade abantu bezile.
Isizwe abamanye amabandla aphikisayo bekhala besithi hayi ungani kukhona ukugila imikhuba okwenziwa yizekhi, ungani izama ukuqilibezela kukhona okuphekwayo, ungathini ngalokho?
Hayi, ngisho njalo ngoba into yangkhona i-affecta umuntu wonke. Amabandla wonke alabantu abhekiswela amabizo ku-voters roll, okusho ukuthi akulamuntu olamandla phezu kwento yale ngaphandle kwabantu bezeki le-system yabo.